Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela njengabo lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mabasa 2022 ngu Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akwenzwe ngohulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotip izindola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence la sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisi umnotho kahle kahle uyaqhubeka usipha ngokwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana bazakwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu $300 kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu leli jekiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga edluleyo ekambimbitho waphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show umsaphola honoring imbobo elezini bona abahleli bembobo abathola kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. One of the lights of local policy is in those that we can use the Amapovesi and others. So the Yenzaleo show on the Friday, Kara 8th of April 2022. Therefore, at 5 p.m., it's at the 8th, regular one is in the car.
Yabihlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethukela Arts Foundation yakoBulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempelaviki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembuki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe babika ukubana bazakwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe $100 eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Yintethe lezi ndaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwenzwe ngohulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotip loba uzama ukubuthamaza sichithekile. Into enzima kakhulu izindola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence la sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisi umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngokwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza ngezindola kula ngamanye amacurrents.
Unandisa ukuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lezi zenzo zikahulumende umnumzana Nondo?
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izindola lelo liyaqhubeka lisiwa against rand okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa sizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuzasidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni ufuna abaphezulu badle thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Wayigcizelela njalo ngenye ingxathi umnumzana Dumisani yathi
obulawayo yena uChrist uzulu ukuthi azi ukuba ukulethwa kwale mali kungasoze kutsho ukuba umnotho uzokuqhuba.
Infact vele kakula lutho kuyatshintsha, akutshintshi lutho, akustabilize ama-prices, even kaku-improve i-economy yaseZimbabwe. Njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela, that is ama-cost ama-raw materials khangelela kwamakhampani ayimpothayo, even i-cost of igetsi yamanzi, konke sikhangelela ukuthi kungakhwela. Sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama cost of ama basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Kunyathinzisa njalo ukuba inyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isehla amandlayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe.
Ngenxa yokuthi inflation iyabe isiqansa, i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idola. Okumele kulungisiswe nguhulumende waseZimbabwe yindaba i-policy on currency. Yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy respond. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy, hayi, singakhangelela okuhle, kwakula lutho okutshintshayo.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe eyawa amandla okuthenga, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo kwedlula lokho ekade zikho khona, ngokuba phela nxa ngabe isehla amandla, isiwa amandla, izinto ziyakhwela. Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqathaniswa lerandi, ledola, lepawundi, leyuro, kakusilo qiniso, akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini, ezomnotho zingamanga kahle, ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze zazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu. Okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100. Besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu. Sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo. Yikho esaye sikubone kulandelwa ngumkambo. Umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakubulawayo uMnumzana Thabani Mabena naye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond niyothengeni le Zimbabwe. Kuyasisiza ngani gokweni lokuzeni vele isifile? Maye lokuzeni ifile, economic ifile, kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje. Akusincedinga lutho lokho, mina ngibona lokho ngo-100 not yokwenzani le. Kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first. Asidingi imali enkulu, thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first, bese sikhuluma i-currency right.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhlaka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhlaka-3 Mabasa. phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezulu besigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezulu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili kwathi abaphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni besekungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo obesekudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayethengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Eleli Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni komnyaka odluleyo oka 2021 kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezidlula izini 4.4 million bahlatshwa elesibili. Abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo elankwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elamelika selinike ele-Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US 100 million dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia elethiswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni le-Bucha abedlula amakhulu amathathu abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elemelika lenze lokhu kulandela umbiko oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations i-UN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele-Russia labhongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni yezindlini. UZelensky uthi ele-Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele-Russia liyakuphika konke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eButcha, Ipen lezinye indawo. Umfundisi uZanis Banda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uthi kunengi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana naye. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala kumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usubanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba ibe yiyo engenayo ekhulumisana le-Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube lendlela okungakhangelisisa ukuthi kade kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani indaba izagcinisisiya e-Hague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani, njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe ele-Russia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomelithi likhangele.
Umfundisi Raymond okuBaptist Church wobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazo wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazo i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawundi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitshiyeneyo esilobela kwendaweni okuthiwa ko Johnson eBalagwe ngapha echolocho chiyakuyakiwe jibitwe kubitwe gu endaweni esiyeneyo kulamangqaba ethiwa ngesikiwa ngama shallow graves ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni
uma sikuthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi
lokhu kuyashukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and recurrent trauma kutsho ukuthi i-trauma ukushukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu into embi sibili ukubulaya ukubulala abantu njengeswabanda
i-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izithezo zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingokhiph Stube
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa uMnumzana Mbonyeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizalwa ePlumtree eZimbabwe ePlumtree okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Egoli ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela ama-challenges ayekhona kodwa ngokuthi ngafikela ezandleni zikamama nabomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi. Owezandla uma nje ngiyasebenza nami neyami company I think ikhona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona
ye kule company bani ba
ngiyenza amaglass and aluminium la ama sliding doors la esimanje manje ama aluminium ama windows I think it's a yiyo nje ama window afakwa ezizinto this time it's a modern windows and doors eso afakwa ema window
so kulungisa ngapi konokho njalo uthola ngapi insimbi zakhona ukuze ukuthi uhlanga
insimbi zakhona zitholakala ukuthi indawo zakhona ngabo Conways nabo Shela inkona lapha eMidrand nase Centurion nase Randburg yina isinga khona iMidrand then bese sithenga ama gas akhona la eMidrand line sala khona
kunzima kangakanani kwenza business leyo njalo nxa uzokhangela kathesi kuyachova yini kumbe siyazamazama nje
siyazamazama nje akukho ukuchova okutheni siyazamazama ama challenges maningi as a umuntu angaphandle ngilapha kuleli lizwe amaphepha akhona engahlanganayo ngendlela eziright okokuthi ama-companies kwezindawo uyathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala njengokuthi mina ngiyabe ngenza ama-shortcut into zami zingaphelelanga imisebenzi ngigcina ngayitholanga ngaleyo ndlela kodwa khona hayi ngiyazamazama ukuthola le mncane lami endlilileyo ukuthi ngikwanise ukuphila
ye asithi-ke ngenyanga nxa sikhangele sibili kuyenelisa ukuthi uthengise amawindi yamafasitela amaningi anganani
this days vele into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama-repair repairs isitoko nje esisha esiyabe sifunwa ngabantu hhayi kuphansi impela kuthulile especially iminyaka mokuqala ngibhizi nje ngiku-repair into yama-floating to angahambiyo iminyango engavaliyo amaglasi aphokileyo ezindlini yikho engikwenzayo these days
so kathe sizingathi ulabantu abangaki osebenza labo khona
angilamajita nje awu-2-3 engisencedisana lawo ma nginomsebenzi siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezokuncedisa namambizi ezokuncedisa
luvula njani umsebenzi nxa usukhona nawe leuzwa njani ukuthi ukhona
ama-intanethi ama-google ads i-intanethi yiyo sisebenza ngawo manje into zokumaketha ku-google ngoba yonke into vele manje siku-google yikho esikusebenzisayo ama-intanethi makekumaketha
uyangena ku-google ufike wenzeni
ufike ufake i-profile yakho ufake ukuthi wena wenzakani i-Google Ads bayibiza bethi i-Google Ads kune-Google Ads ne-Google My Business uyangena nje lapho ufake i-profile yakho ama-address akho ama-numbers akho then kunemali efakwayo maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1000 rand so then sebezayifaka khona le ku-internet
Nga ungeza njalo kwenye kuya kula ma returns ama hati kumbe kujalo kupuma njani.
Some good month kwenye ma returns mpela na wakono kutusewe zikile. Kwa hini ya kunga kono tutele uyezele uwe 3000. Kunga yeza ingi ma returns party. Kwa hini ya ngeze na wakono mpela uya 7000. Na ma reference sesewe zile mpela nda wakono kwezi nda ufonila nje umundu uwanila oyeze kono. Na ma references yu amanye futasiza kutenda wakono zila.
Isingathi ke uzuqale konke lokho waqala njani ulo buciko wakho kumbe wapho ukucabanga zothi kahle ngenzi lokho
ngasebenza ecompanyini thome ecompanyini ngasebenza ama company ba 3 ngafunda lana lo msebenzi wezandla ama alibiya then manje ngiqale before qali lockdown because lockdown mayiqala bengisebenzele ekhaya leso concept lawayo sathi masizokuthilize liya akazovala sabuya saza ngapha. Teni hiko ngakala kwenye ngena kwenye internet lalu ngasaka iyo wa maati sana.
Yes, ngati waka saka makambani ama kulu kumbe makambani nani ya po osebenza kwenye?
Kwa kunga makambani ama kulu, kwa kunga makambani ama kulu. Kwa zi, jenastia ee mpume hiyo na kwenye kambani mpu. Zetiti mwa wanje, kwa siya kwenye siya chona, but ito wa zepi kambani na ente ne msebenza kwenye wakuma na msebenza kwenye wako.
Yes, ngati kuna manje ubona zani kuchoba njani kwa tenuwa sutani.
Nyazama, pati, ama challenge lako na lapa na lapa, pati nyazama, kiti mpile na mi umfaku kusetafule. Nzama kuimprove mpile kwenye ngono, pati nyazama za, akula lprojena, tukwana lako.
Yeah, ama fisi kutu wakuma nilawe kuna po venze?
Inamba zami is 078-03-00-163, umbo ngeni tuwe. Isala emitrend, etembis. Indalita isi etembis, emitrend.
Yeah, awi pindi nombolo yako?
078-03-00-163.
Valenisa balalelewa.
Kisi ya mwa, abandu wa balalelewa. Sia chaya lisa poten, silung zeleni, zinja basa fisu tukwa kekai. Sia yeza ma window, suwa patise la wumalaisha, wakono malaisha basa netisa. Sili patina, sepula wae fucha, wafunu waka izinbe za avos, lezinze. Sikone, sia lenze, limia wana wa window. Ama karakitos.
Mnumzana Mbongeni Dube, isiza la nasi Zimbabwe, esesihlala kwele South Africa. Limuzae kutuwa la polo, Kips Dube wa Studio 7, SME Trend. Hele Botswana litile zaqala ukupha ingwalo ezijengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleni nilabe Zimbabwe elilungiselela uya ekhaya ngekhefu lePasika. Ngesikhathi amazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Studio 7 Mqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uzulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise ukuchapha imncele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
ba sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona kuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Umnumzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo. Uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo, kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi bazakuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza i-confusion ngoba ungakhayela sesele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho ke mbona ngani kuzakhoza i-confusion eningi kakhulu. Lokhu ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngisho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo ungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhangelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa kuloko leBotswana uyancoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumile ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe i-vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama-digital cards lakho kezwakala ngoba kulama-concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama-vaccine cards awe-fake ngoba kulawo nto abagangileyo phandle la abakwaziyo ukuzenza lezi zinto. So kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamiseka ngesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Kuqiniseleke ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlula i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test kodwa amazwe ambalwa ancelelayo neZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela ngomgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukuba inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle wenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawobumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edlileyo. Lawa maqembu ngagoqela oBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhobesi lamanye. Sibelethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso le eyethobela Arts Foundation umnumzana Oscar Siziba ngalo mcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi esila ngoFriday uorganizwa yithobela Arts Foundation Foundation esilethuyezi operator eregistered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. A promoter ama upcoming artists and the Zimama season artists esenza ama shows nokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring imbube legend ona abaculi bembube abacula kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. Yabo honor the likes of Black Mfolosi, Sunduza, Imbizo, amaBhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 of April 2022. Therefore, ngo-5 PM siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyaba kumnandi ama-artist amayenza lekhona lapho performer enandisa yindosa usa the Morning Star, iSunduza, iGrestars, iJongoso, iTen Happy Boys, and then yindosa usa Teenagers, Men of Influence, and others.
Kungena ngemali?
Yebo, kungena ngemali. 5 years ukungena abadala abantwana 3 years.
Kungani lenze ngesikhathi esifitshane? 5 to 8 ube?
Yes, lenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, mhlaka 9 April, izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhuphe njengoba sebesiba-ona bebuka i-individual zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sesikholisa khona emindlini together sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ngesaturday emasilela egwakalanda.
Sisela sikhathi bani? Yephela sikhathi bani?
Okay, so we said I'm 12 for Ecuador, is your killer 6 November. Langalong.
Lo bekungumnumzana Oscar Sisiba umqondisi wenhlanganiso eyeThobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpresident Jeremiah Nkosi asidibaneni ngafika sesithi kusasa ekuseni.